Umongameli Emmerson Mnangagwa wele Zimbabwe uthi uhulumende wakhe uzinikele ekulwiseni umkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis okwenze wenelisa ukwehlisa inani labantu ababulawa ngumkhuhlane lo eZimbabwe. Ukhulume lokho esemhlanganeni obona ngokulwisana lomkhuhlane wesifuba owe-tuberculosis phansi komhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly oqhutshwa eNew York, eMelika.
May I reaffirm that Zimbabwe is fully committed to the elimination of TB in line with targets set out in the SDGs and the End TB strategy. We continue to prioritize equitable access to TB prevention, quality diagnosis, treatment and care services for all Zimbabweans.
Umnyango uthe uhulumende wakhe uqakathekise kakhulu umsebenzi wokumelana le-TB osekwenze ukuthi ilizwe lakhe likhutshwe emazweni angamashumi amabili namabili akhokhelayo kuluhlu lwabhekane lodubo le-TB emhlabeni jikelele. Umhlangano womanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly oqale ngomvulo ukhangele indaba ezijiyeneyo ezigoqela ezomvikela, imbuso yontandekazulu, ukuthula ukuguquka komumo womkhathi lokunye. Siya okwenzakala emhlanganeni lo, iStudio 7 ixoxa noMnumzana Nhlanhla Moses Ncube, ingcwethi ecubungulayo ezombusazwe ongunobhala jikelele wenhlanganiso yokulondolozwa kwelungelo loluntu e-Freedom Alliance.
Engicabanga ukuthi kungasiphathisa ngelizwe leZimbabwe okukhulunyiweyo engibone kusiza ku-Afrika yindaba yama-SDGs, ama-Sustainable Development Goals. Engicabanga ukuthi ama-sustainable development goals lawa okuzinjongo zokuthi kuze kube lentuthuko elekusasa even ezangena kwenye i-generation, kuyini okumele ukuthi kwenziwe okuzakhangela izinto ezinjengalokho komkhathi kumbe climate change, izinto zokuthi kwesulwe ubuyanga. Yikho engibona ngathi kuyabe kungasisize
amazwe amaningi ase-Africa ekhala ngokuthi afuna ukuthi lawo athole isihlalo ku-council ebona ngezokuvikela e-Security Council. Ubona ngani lokho kungenzakala na?
Ukukhala kwamazwe e-Africa lawa ngicabanga ukuthi isikhalo sawo sizagcina silalelwa ngendlela yokuthi ungakhangeli Eastern Bloc, i-Russia labanye sebesenza o-BRICS, lawa amanye amazwe asezithola lawo engathi afuna ukubonakala engathi afuna ukuthi wona la mazwe la asentshonalanga bafuna ukuthi babonakale engathi i-Afrika labo bafisa ukuthi-ke ibe right. So kungenza ukuthi agcine ephumelele amazwe wona lawa. Into leyi ithethwa njalo ibondwa yikuba le nhlangano ezinjengabo-BRICS zone ziyana. So ngicabanga ukuthi khona kungasiza. Uhlupho yikuthi i-Afrika indlela ehluleka ngayo yona vele kwezomvikela iyodwa. Angazi-ke ukuthi okuzayenza nxa isingene ku-Security Council leyana ibisisenza izinto ngendlela kungabe kuyini.
Namhlanje ekuseni sizwe umkhokhi umongameli weZimbabwe uMnangagwa ekhuluma emhlanganweni owe-TB. Ukubona njani isikhangela kakhulu ezempilakahle eZimbabwe?
Kungumbiko omuhle ukuthi kuthiwe i-TB iza kwelatshwa endaweni zonke. I-TB ingumkhuhlane ohluphayo kakhulu kakhulukazi elizweni lakithi. Kodwa-ke nxa sikhangela isimo sezempilakahle asitshengisi ukukulungela ukuthi kwenzakale ngale ndlela, ngoba kumele nxa bezakwelatshwa abantu laba kube le mithi, njalo imithi yakhona itholakala kuwona lawa amazwe uhulumende angezwani layo, awathethisa izibhedlela zifile, izimota ziyabe zingekho ezokuthi kuyesizwa abantu. Le personnel futhi iyabe ingekho esingathi izisebenzi ngaleyo ndlela. Umbiko muhle kodwa ukwenziwa kwawo yikho kungabe kuyikuthi akukho. Uyabona ukuthi kufana nokuthi umzali othi nizalithengela izwizi bantu abami, ngumbiko omnandi ongenza abantwana baqalise lokuhlabela ingoma, babagijime sebezizwa belo mdlandla ukuthi kukhona okuzakwenzakala, kodwa ekucineni kungaphumi lutho.
Lo ube nguMnumzana Nhlanhla Moses Ncube ongunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-South Africa.